Uhlandeleli esikhangela khona izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika, njalo lokwenzakala kwele Melika silobaba lapha-ke uNdebele uMashali. Mashali, kunjani?
Nephile, njani zabo?
Hayi, siphile kakhulu. Akutshela abantu bona vele ngubani?
Ngihlala lapha eMelika, ePhiladelphia, Mphuma, ekhaya eZimbabwe kwaBulawayo. Asenze isikhathi lapha ngihlala ngosuka ngonyaka ku-2000. So alokhu ngilapha.
Singathi kunjani ukuhlala khonapho lapho khona? Uthe ungapho sephili ePhiladelphia,
ePhiladelphia, ePennsylvania. Hayi, siphile kahle lapha. Nje ngathi nezikhathi zomphando kweqanda sibile, kusinowa kuyasinowa, yinxa kuthisa kuyathisa, but hayi kuyasebenzeka, kuyaphileka.
Yes, ngathi umsebenzi uthile onjani khonapho-ke baba Ndebele?
Umsebenzi lapha ngisebenza ibhanga lapha, ngenza ama-investment analysis lapha engakufundela khona indaba zebhizinisi esikolo.
So nguya kukhangela-ke ukuthi hayi nombolo lezi asihambe kuhle, lezi ziright.
Ye, khangele primarily sikhangele imali zabantu ama-retirement funds abantu, ukuthi nxa sebeqedile ukusebenza bebe le madlanyana yokuthi ibaphilise enyakeni yabo nxa sebebadala.
Ye, kunjani kodwa ukujaya umsebenzi onjani?
Hayi, kuba sesibili bekufundela bese ungafika bakufundise labo ukuthi kwenza njani, and then lawo nxa ungathi uyabona ukuthi kwenzakala njani uyaphuqule phambili, nxa ukuthola senzima bayakuncedisa, kodwa hayi usebenzi sibili lawo obonayo ukuthi into zenzayo ziyanceda abantu.
Ye, singathi nxa usukhangele ukusebenza khonapha, abanye abantu bathi nxa usebenza usebenzela ukubhadala umthelo wendlu kumbe ngithi irent, akunjalo, uhamba njani?
Iqiniso lelo ukuthi hayi lapha okusebenzela kakhulu ukubhadala izikweletu eziningi ezokuphila, ezendlu, ezamagezi nalani. Hayi, izikweletu zangkhona ziyakehlangane zibe ziningi. So but ungazimisela sebele ukuthi usebenze kahle, uzimake ukuthi awubhadali into eziningi kakhulu, kuyaphileka sibili la uyakhona ukujikela kancane eceleni ukuthi kungakunceda phambili.
Ye, sizwa abantu besithi kunzima ukuthi umuntu athenge indlu, kwenziwa kwini?
Iyathengeka sibili, but I think especially abantu abasekhaya ubunzima kwangukhona kwenziwayo ukuthi noma bezama ukuya phambili, lokho kumele bathalaze emuva ekhaya izimali eziningi zibili khona. So yikho kuthi isikhathi okungathi kwenza umuntu ngathi uyakhamela kancane, but otherwise alternative singathi abantu abanjengathi, but abazalwa lapha abangela zithembiso zonezi ezekhaya wenelingisesekile bona ukuzithenga izindlu lezi, ngoba ama-commitment ayo ekhaya ngingathi abalawo. So but abaningi sibili abantu asebehlala pha sebelawo izindlu azethengeka sibili, but just nje ama-commitment ezekhaya kwezi zikhathi izinto lezi zibe nzima kancane.
Ye, besiyaxoxa sibili kwesikhathi eside, kodwa hayi isikhathi esiphelile. Akuvalelise abalaleli Ndebele.
Hayi, abalaleliyo lekapha ngapha thina eMelika lekhaya ezimobhili yasizwa, kodwa hayi siyalikhumbula sonke lonkeni izimuli konke labangani.